atisendaba ku VOA Ndebele.
Welamukela ku Studio 7 ngolwesithathu emini ku 6 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhokhele umkhosi kahulumende okuguqula igama lenkamba yamasotsha yaziwa ngelokuthi yiKing George the Sixth lezinye.
This process was without doubt set in motion our long-standing desire to rewrite our own.
Lolu hlelo selwandulele obekuvele kufiswa sonke lesi sikhathi ukuyibhala imbali yethu ngokwethu ithuthukisa ubuntu bethu njengamaZimbabwe.
Izikolo ezimbalwa zibikwa zisala ukunikeza abantwana ababhale umhloliso kaGrade 7 impumela zabo ngenxa yokuthi indleko zesikolo azikabhadalwa.
Ama-results abo grade 7 aphumile kodwa kuba nzima ukuthi ngiwathathe ngoba umntwana ulesikwerede ese-second term e-school fees le-levy ulandela le-third term konke e-school fees le-levy. Ngakho kuba nzima sibili bathi ile-report yakhe for i-second term angiyithathanga.
Umthethwandaba udlulisele phambili udaba lokuthi ababeyiziphathamandla zebandla le-ZANU PF omnumzana Khuzana Ichipanga lomnumzana Ignatius Chombo bekhutshwe entolongweni ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhokhele umkhosi kahulumende okuguqula igama lenkamba yamasotsha eyaziwa ngelokuthi King George the Sixth lezinye ngendlela yokuloba kutsha imbali yelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlangothi zonke zabakubutho bezithe gwaqa kule nkamba ebisaziwa ngelokuthi KG6 esiguquliwe igama isibizwa ngelikamuyi owayeliqhawe njalo engowayekhokhela iviyo lababesilwa impi yenkululeko ngakuhlangothi lwe-ZANU PF uJosiah Magama Thonkogara. Linkamba ibisaziwa ngegama lomunye obeyinkosi kwele Britain ekubhubheni kwakhe unkosi Albert Frederick Arthur George yathunyezwa elokuthi KG6. Emkhosini owenzelwe esigodlweni sabakubutho eHarare, umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abekade bebuthene kulumhlangano ukuthi leli nyathelo lokuguqula amagama kungelikhulu embalini yelizwe leZimbabwe. Umongameli Mnangagwa utshele abakubutho izihlobo labangane bakomuyi umnumzana Thonkogara kanye lemuli yakhona ukuba lesi kuyisehlakalo esiqakathekileyo lanxa sisiza ngemva kweminyaka engama-37 selokhu ilizwe lathola uzibuse ongasabonwanga ngumuyi owabhubha mhlaka 26 Mpalakazi ngomnyaka ka-1979.
This process has without doubt set in motion our long-standing desire to rewrite our own history.
Lolu hlelo selwandulele obekuvele kufiswa sonke lesi sikhathi ukuyibhala imbali yethu ngokwethu ithuthukisa ubuntu bethu njengamaZimbabwe. Ngalesi senzo sisusa leyo ngqondo eyangeniswa kithi ukuqakathekisa yonke into yabamazwe athuthukileyo, sikubona njengokungcono okwethu sikukhangelela phansi.
Unkosikazi kamuyi uThonkogara obekulo mkhosi lemuli yakhe u-Angelini Thonkogara ubo nguhulumende ngale nhlonipho enikezwe umkakhe owabhubha ilizwe liseseduze lokuthola uzibuse.
Words are not enough to tell you how grateful we are for this recognition.
Angela mazwi engingawasebenzisa ukubonga lokhu elisenzele khona namhlanje okuzoqhubekisela phambili ukuqakathekiswa kwezimiso zempi yenkululeko ngale nhlonipho enikezwe omunye wababeyinkokheli yabakubutho ngesikhathi sempi yenkululeko. Siyaziqhenya njengamaZimbabwe kwabezomvikela ngalesi senzo sokulondoloza imbali yelizwe.
Umongameli Mnangagwa uthi umkhosi walamhla wandulela eminye ezolandela eyokuguqula amagama enkamba ezibethwa ngamagama abezokuza. Lezi ngezibalisa isikolo semfundo yaphezulu sabakubutho se-National Defence University esesibizwa ngelika General Alfred Nikita Mangena, Air Headquarters 3 Infantry Brigade Emtare yona isizobizwa ngelika Herbert Chitepo kuthi eyaziwa ngelokuthi Flight Air Force Base yona isizobizwa ngegama lika Jason Ziyapapa Moyo. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Umthethwandaba odlulisele phambili lamuhla udaba lokuthi ababeyiziphathamandla zebandla leZANU-PF omnumzana Khuzana Ichibanga lomnumzana Ignatius Chombo bekhutshwe entolongweni ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail. Lokho kutsho ukuthi ababili laba bazaqhubeka besentolongweni njalo umthethwandaba usuzanquma kusasa ukuthi bazakhululwa na ngemali yesibambiso sebail kumbe hatshi. Umnumzana Chombo wetheswa icala lenkohlakalo njalo umnumzana Chibanga wetheswa elo wethula imibiko engasiqiniso. Izikolo ezimbalwa zibikwa zisala ukunikeza abantwana ababhale umhloliso ka-grade 7 impumela zabo ngenxa yokuthi indleko zesikolo azibhadalwanga. Intatheli zindaba yethu bathabile Masuku usethulela lolu daba ekovulawayo.
Impumela zika grade 7 ziphume izolo kodwa inhlanganiso ebona ngezemihloliso yezikolo eZimbabwe Schools Examination Council ilokho ingakaqedi ukuhlaziya impumela lezo ukuze kwaziwe ukuthi abantwana baqhubene njani elizweni lonke jikelele. Iofisi ebona ngezemfundo kobulawayo yazise iStudio 7 ukuthi impumela sezifikile kodwa abakaqedi ukuhlaziya. Lanxa kunjalo abanye abazali abaxoxe leStudio 7 bathe impumela zabantwana ziphansi kakhulu njalo lokhu kubangelwe ukuthi abantwana babhala imhloliso wezifundo seagriculture elingeniswe emhlolisweni lonyaka. Umbalisi okhethe ukuzibiza ngokuthi uNkosikazi Samkeliso Nyathi uthe abantwana bapasile kodwa babuyiselwe emuva impumela yezifundo zeagriculture ngoba abanye baphume lemiklomelo munye ngesifundo kodwa kuzifundo zeagriculture basebephuma lemiklomelo emithathu.
Hayi mina njengombalisi ngithabile kakhulu ngibona ama results ephuma ngesikhathi ukuthi abantwana baqashe ukuthi ngayezindawo kusasengesikhathi sinesidwe kodwa nje esidanisayo kakhulu ukuthi iphasethi isisuke yawiswa yi-agriculture leyi abayifakileyo ngoba eminyakeni edlule abantwana ade bebhala 4 subjects umuntu akwansi ukuphuma ne-4 units zakhe kodwa akhese umntwana abephume ne-3 units ku-4 units kulamanye ama-subjects but kodwa ku-agriculture ebesezaphuma ne-3 units sokuzamngezelelela-ke ngapho. So i-agriculture yesikhala kakhulu ngayo abantwana benzaka kuhle kakhulu abenza ukuthi khathesi impumela zabo zingasafanani lezakudala abantwana bayehlile kakhulu iphasethi yabo. Abazali abakweleda i-school fees abasoke bathathe ama-results abantwana ngoba kumele baqale babhadale. Abaningi bakhona vele banezikole ezinkulu umuntu wayengabhadali from grade 1 so even khathesi asoke vele athathe ama-results engazange abhadale i-fees.
Abanye abazali bakhala ngokwalela ukuphiwa impumela zabantwababo ngenxa yokuthi ababhadalanga indleko zesikolo. UNkosikazi Senzeni Moyo uthe wehlulekile ukuthatha impumela yomntanakhe ngenxa yesikwelede alaso esikolo. Uthe lokhu kubangela ukuthi behluleke ukudinga indawo zemfundo yokuqhubekela phambili eka-Form 1.
Ama-results abo-grade 7 aphumile kodwa kuba nzima ukuthi ngiwathathe ngoba umntwana ulesikwelede ese-second term we-school fees le-levy ulandela le-third term konke e-school fees le-levy. Ngakho kuba nzima sibili bathi le report yakhe for i-second term angiyithathanga ngenxa ye-school fees zona lesi engangingasibhadalanga. Lokhu kusuba kube nzima sibili kakhulu ngokuthi indawo ka-form 1 kunzima ukuthi uyidinge nxa ungelawo ama-results ona lawo. Ama-results yoba bewafuna phambili ukuze umntwana athole indawo esikole.
Umnumzana Sipho Masina uvumelana lo Nkosikazi Nyathi.
Sine challenge ngama results ka grade 7 because ama results ka grade 7 siyawanida kakhulu manje kathesi esikolo bayalo usinika ama results siya correct isikolo umnyaka wonke ifees konke la ma levy. So hey sisenkingeni because of abantwana kufanele bayidinga indawo ngama results ona lawo so asikwazi ukuthi sizayenzani. Besicela ukuthi ngabe kuyaba lento eyenzakalayo just for ukuthi abantwana bathola ama results and then sibhadale later nxa sibhadala.
Izimseki ilokhe ingakaphenduli uZulu ngodaba lokuthi kungani imihloliso ebhalwe ngabafundi baka grade 7 lonyaka ibigcwele amaphutha. imhloliso yezimseki isivame ukubonakala isithengiswa ngabanye isikhathi sokubhala singakafiki osokubangela ukuthi iningi lisole impumela yemihloliso. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Njani mathabezulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 am 2 pm la ngo 7 pm eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 la ku 6080 shortwave frequencies lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethule VOA Ndebele. Land of sunshine,
inhlanganiso ehlela izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu elizweni nyanga zonke eZimbabwe Peace Project ithi inyanga kaLwezi edluleyo ibone ukudonselana phakathi kwebandla leZANU-PF okudale udlakela phakathi kwamalunga aleli bandla. Inhlanganiso le ithi okunye ukudingisisa kwayo kuveze ukuthi izehlakalo zokwethuselwa kwabantu bezingeziphathelane lohlelo lokubhalisela ukuvota. Isigaba seMashonaland Central yiso esibe lezehlakalo ezinje ezinengi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma afuzwayo.
Ya, yeah, ukuthi hayi kungathi kungcono mbijana okwakhathesi kuyakhanya nje ukuthi ngathi kwehlile. Even lapha abezepolitiki labo umsindo bongathi umncane nxa ungathi uyalandela kufana nalezana insuku bekugijinyiswana kakhulu, but hayi kathesi ngathi kwehlile. Then kungathathi kule problem khona bekuindawo la ama-vendors yakade lokhu ebhizi ekhijini wasinye lokuzwayo bexoshwa estrejini ngamapholisa konke lamasotsha lamapholisa ecouncil.
Nxa sikhangele uba khona kwamabutho emgwaqweni lapha lezinye indawo kungakusehlisa yini inani lezehlakalo zokuhlukuluzwa kwaZulu?
kakhulu sibili, hayi kuyasokuhambeka lokuhambeka akusafanaklara lafana ukuthi uhabuzima nje every 5-10 kilometers uyama rate sikuclear sibili kuyahambeka.
Okokuthi ngezinye indlela ungathi wena kuyaphathisa kulamapholisa kanti vele kuyaba kubangelwa kuyini ukuthi amapholisa ayiwo amele athenjwe kodwa uZulu sebona ungani hayi kawaphathisa?
Yabona into zethu zifani, zisebenza ngcono nxa ziyi-opposite kula nxa ku-straight, ngoba ngendlela eyiyo lokho akuamelanga ukuthi ngakunjalo. Kumele ukuthi ngalaba abanye bazihlalele endaweni zabo laba kuye babakhangele okomthetho bewukhangele umthetho straight, but nxa bengekho yikho lapho kusebenzeka khona lula kusukuma ngathi kathen manje i-problem isuke ibe nga.
Umbiko lo wethulwe iZimbabwe Peace Project uthi wona nxa kukhangelwe ukudonselana amandla kwamabandla kungani sokuqansa kungakubangelwa kwini?
Qanse kakhulu emtukulweni owodwa maybe wakhathesi ukuthi lokhu maybe besazama ukuthi bezama ukuzipositiona kuze bengakathembani after kungazwanani kwabo konkena, but kwabanye hhayi akukhanye kanjalo. Abanye babhizi bazama ukuthi bebuilde kusesibile ama-structures awosiponti bako manjalo. But laba kade bephethe babaxabanayo sibilokuzwayo ngoba lo lalo sezama ukufuna ukuzipositiona sokulokuxa abantu ekade bevumela nalo labahambayo ngobani abaloyali kwelowongenileyo ngobani. So hhayi bayathathana sibili kunzima sibili. Ngabona izolo kade kunzima egwanda kungani kuyaxotshwana ngana kuzwanana kusethuselwana sibili, hhayi akungathi kubo hhayi akumanga kuhle.
Okunye kudoniselana kade kukuzana uPF kungani sokunganeno singathi thina yinto emileyo kumbe sizabona kuqhubeka njalo?
Litsho ukuthi sokunganeno
itho njani?
Angiboni ukuthi kwehli, hayi angiboni ukuthi kwehlile. Kathesi ngikhona kungathi kufuna ukuqansa sibele abantu abasazodonselana lawa ngobulala. Ngibona ngokubona kwami kuyenali viki esizayiqalisa bazakuqalisa abanye ukuxotshwa okwenziwa ndlizezwa nje ziphuma kathesi ngoba basafuna ukuthi bezilungise. So hayi angiboni lo mhlangano abazawenza umkhulu, I think lapho ke kuzakuba nzima kakhulu futhi kuthi singathi kwehlile. Hayi 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 bathula abanye besaplana kodwa hayi siyakubona ukuthi kabazwanane lanoma behamba uyabona ukuthi nema-division asesekhona.
Lo ngumnumzana bekezela madumafuzwayo ingcwethi ecobungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseGwanda. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lilakho ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indiza mchina yemelika eyohlobo lwe-BIB bomba iphaphe kwele South Korea kulandela ukuthi ele North Korea lalo lilungiselele isikhali semisile esingatshaya ele melika. Ele melika lele South Korea belisebenzelana ndawonye ngaphansi kwalolu hlelo ngoba amazwe omabili engathembi ele North Korea. Ele Bhilithane lithi likhathazekile ngokuthi umongameli wemelika umnumzana Donald Trump engamemezela ukuthi isigodlo someli wemelika esise eTel Aviv siye eJerusalem. Ele Bhilithane lithi likubona kufanele ukuthi udaba lweJerusalem luvunyelwane phakathi kwele Palestine leIsrael. Abafundi abedlula amakhulu amathathu lamhlanje bagcotshiwe elokitshini esizinda Vocational Training Center kobulawayo ngemizamo yokubahlomisa ukuthi benelise ukusungula amabhizimusi emisebenzi yezandla ngendlela yokuziphilisa.
Lamhlanje abasakhulayo abafika amakhulu amathathu lachumi bagcotshiwe kuzifundo ezehlukeneyo zemisebenzi yezandla ezibalisa ukupheka, ukuthunga, ukulungisa inwele, ukulungisa izimota, ukulungisa amandla kagetsi lokucacisa ezindlini. Umphathisikolo wesizinda Vocational Training Center, unkosikazi Sifiso Thakavarasha, uthe uhlupho ababhekane lalo yikuthi akula zindlu zokuhlala abafundi. Uthi okuhle ukuthi ezinye zezifundi zakhe sezaqhatshwa kuthi ezinye zasungula amabhizimusi.
Namhla sihlangene lapha sile graduation lapha ukugraduata khona abantwana abayi 301 akade besenza ama-courses achiyeneyo abalisela i-catering, i-hairdressing, electrical systems, motor mechanics, le-clothing technology. Ubunzima esibhekane labo sihlangana labanye abantwana abavela kwezinye indawo ezingaphandle kwakobulawayo. Manje ngenxa yokuthi indawo yethu asila ama-boarding facilities, abanye becina bengasakwanisanga ukubuya ukuzofunda, abanye becine besiyaloje ezindlini lapho eziseduze labo. But mbonani kugcina sokungezelela ubunzima ebazalini ngoba babesebhadale amare.
Umqondisi wenhlelo zabasakhulayo kugatsha lwezabatsha labesifazana umnumzana Elias Murinda uthe ukugcotshwa kwabasakhulayo kuhlomisa abasakhulayo ngemisebenzi yezandla ukuze baqale amabhizimusi. Osakhulayo unkosazana Shelly Guma uthe ubefundela ukupheka njalo ukhangelele ukuphumelela apheke ukudla okuzamenza adume. Wengeze wathi babhekane lohlupho ekufundeleni umsebenzi ngaphandle kwesikolo kumankampani ahlukeneyo.
Shelly Trinity Guma, hotel and catering. Ngithethe 3 months, ama attachment 6 months. Ngiyakhayela ukuphumelela after ilozendlela ami ibe ngumuntu like amashefa apopular kuli Zimbabwe or Africa. Hhayi kufundeni azange abhekana lezinhlupho kodwa kuma-attachment ama-hours akhona labanye labathi singaphathani kakuhle kodwa hhayi isikolo bekuraithi ngiphathwe kuhle si.
Esinye isifundi uTracy Mwanza uthe ukhangelele ukuba lekusasa enhle njalo usethole umsebenzi eSpa Center kobulawayo owokulungisa inwele.
So far ngathi esikolweni senza 3 months then attachment 6 months so konke kugoqele kuyi 9 months. Bengikhangelele ukuthi ingenzele kusasa yami enhle njengoba so far kathi sesingiyenzela vele ngiyabona ukuthi izinto zami ziyatshintsha ngoba sengisebenzi eSpa Center Room 5.
UJ ujaha obefundela ukulungisa izimota, umnumzana Paul Murasiranwa, uthe ukhangelele ikusasa elihle njalo ukhuthaze abasakhulayo abahleli emakhaya ukuba bafunde ngoba imisebenzi yezandla yiyo ephilisayo kulezi insuku.
Ngifundele imotor mechanics ngenzi 6 months ku score theory and then 6 months ku practical njalo ngizaqedise ngenzi 6 months. Ngathi ikosi le inganceda ngoba umsebenzi wezandla ngoyo njani ngosunceda abantu kwi-states ngoba sithi kumayouth amanye ahlezi endlini sithi asenze namakosi lawo ukwenzela ukuthi la kusasa lethu libe liphucukile.
Phakathi kwabafundi abagcotshiweyo abangamashumi ayisificamunwemunye lanye 91 ngabesilisa kuthi abangamakhulu amabili lashumi elilasificamunwemunye 219 bekungabesifazana. Abafundi batshengisele ukujabula ngemva kokugcotshwa. Uhulumende usephakathi kokusekela isizinda Vocational Training Center ukuba yakhe ezinye izindlu zokufundela incediswa libhanga leBank ABC. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokusele amaviki phose amabili kuphela ukuthi ihlandla lokugcina lokubhalisa amagama kuluhlu lwabavoti lugqitshwe, kodwa kulabantu abalutshana kakhulu asebebhalisile. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ukuze sizwe imbono yakhe ngembangela yalokhu.
Kodwa bhekisa ihlandla lesiqanizekatesi asiye sithi sokumile, kodwa nxa uma ngena ngikhuluma labantu abaningi abathi khona isizathu sokuthi bayevota umnyaka ozayo sasingesokuthi bakhiphe umgabi. So sokukhanya ngathi kathi sikuchelethile ngokuthi umgabi sehambile, abasaboni ukuthi kusekule sizathu sokuthi yikho engibuze abantu bekhuluma ngakho.
Inani lokufika ku-7 million elalikhulunywa leli yizekhe, inani elingafikeka yini?
Hayi, izekhe ngikhuluma labo nje inyanga ephelileyo babethi bona abantu abale voting potential which ukuthi ama-adults abakwani ukuthi babe-qualify ukuthi bavote bangu-7 million, kodwa yinumber yinombolo nje ababeyinikwa izinstar. Ami-voting population ezimbabwe abantu abavotayo vele emthetho wabo abahlala besebhomini bafika ama-5 million, so bangazi batshaye 3 million khathesi. Ucabangela ukuthi ngesikhathi bepheli ukubhalisa ukurejista, hhayi ukubhalisa ukuvota phela kupheli kuyaze kuyefika i-nomination court abandlule kuyibhalisa. So bona ngathi bazafika i-5 million bazayifika.
Ibandla elikhanya linganqoba ngeliphi njengoba siyabona ukubana uMongameli Mugabe kasekho esihlalweni?
Ya, into ekhona ukuthi iZANU-PF, ibandla leZANU-PF yile livame ukuthi lisebenzisa ama-status zawo emaphandleni ukuthi abantu babhalise, ngoba singathi ngesikhuwa li-regimented, sebenza njengabantu abasempini. So nxa vele kungaba le-voter apathy, abantu abangaludla kakhulu i-NDCR abantu abaphilisayo. So kusebani ukuthi bona bagcinisele batshela abantu bakuthi hatshi uMugabe lo basehambile, kodwa iZANU-PF yelokhu ibusa. Nxa ngingavelekela ukubhalisa ukuthi le-voter lizanqotshwa, lizanqoba nxa abantu bengababanganingi abavotileyo iZANU-PF.
Nxa sikhangela indlela amabandla aphikisayo akhankasa ngayo, siyabona ukubana ngesikhathi lesi sokusela inyanga eziyisithupha kumbe ezedlula kancane isithupha, kwandise ukuba lama-rally indawo yonke isigcwele lamaphepha lawo okukhankasa, kodwa kathesi kungani kuthule nje kancane. Ukubona njani wena kono?
Ye, wakathesi kuthule ngoba isakhanya akukakhathi sakuke ukuthi amabandla amakhulu ya-MDC ile MDC labanye abantu makuba nxabe yi-alliance kube vumelekile ukuthi ama-status akhona bayabeyamise kanjani. So yikho ngathi bangathi bayaqeda kule disadvantage labanye amabandla laba abancane laba labo nje njengoba phela bechaywe ngumbane umgabi sehambile ukuthi ugqoke wakhona uhulumende kathesi lawo sengathi bayadonta donta. Kodwa kuyi-disadvantage bafanele babe ngayekha kesi isikhathi sokuthi angene emgwaqweni ngoba bangaze bamele i-January ngo-February. Asize kuncede ngoba abantu abaningi bele bayesebekhathele singasabhajanga ukufoda.
Wona amathuba amabandla aphikisayo uwabona njani ukuthi enganqoba i-ZANU-PF?
Amathuba akhona ngoba akusize kwenzakala ukuthi umntana lo umntana emakhemina aguqule izinto ngendlela engenzi ukuthi bathande kakhulu i-ZANU-PF. Inkulumo zakhe zimi kahle kodwa ngibona ngathi mina vele ukuswelakala kwemisebenzi beyindlala lokunye okuningi-ningi imigwaco ebhilisekileleyo le-corruption yinto evele ekwanisa ukuthi abantu abakhathazayo bakhulume ngakho. So ukuze banqobe bafanele babhalise balethuba lokuthi banqobe ngoba angiboni ukuthi mina umnangaba uzakwanisa ukuthi akhuqule izinto ezingathokozi dabula isizulu.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseHarare. Ngesikhathi kunanzwa amalanga alitshumi lasithupha phezu kodaba lodlakela phakathi kwabesifazana labesilisa, abanye omama kwele Botswana bakhala ngokuthi bahlukuluzwa bengelandawo lapha bangakhalela khona njengoba besezizweni. Intathezindaba e-Studio 7, uMartin Ngwenya usethelela lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Noma nje minyaka yonke kunanzwa amalanga alitshumi lasithupha phezu kodlakela olubhekane lukakhulu labesifazana, i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, abanye omama kwele Botswana bathi babhekane lobunzima ikakhulu bengekho elizweni labo. Unkosazana Emma Chuma uthi kunzima kakhulu kulabo abalamaphepha aqondileyo okuhlala elizweni.
Uma sichathiswa egangeni lapha yilawa kuthiwa ngamagumbagumba, abanye bethu omama bayarejwa. Singene elizweni siswele lapha esireporta khona, njalo sizuze ukuyimsebenzi khonoko siholiswa izimali ezincane ngenxa yokuthi singomama, akula lapha esingayareporta khona.
Unkosazana Gladys Nleya yena uthi uba ngumama kwelinye ilizwe kunzima, ikakhulu uma uthiye imuli ekhaya.
Uthole ukuthi akula ma-support structures, ikakhulu nxa ungaphandle kwelizwe, uphila ku-patriarchal society lapho baba abalawula konke, even ngendaba zabomama. Kuba nzima nxa uvele ungela lalapho ungeyama khona ukwelinye ilizwe.
Unkosikazi Sithembekile Sibanda yena uthi sekuyisikhathi sokuthi omama bezimele benelise ukuba lelizwi, noma nje lokhu kunzima ikakhulu bomama abangena emazweni afana leBotswana bezodinga ukuziphilisa.
Le campaign yokuthi omama bakhululeke ngempela ekukhanya ngani yinto enzima kakhulu. Kukhona imigoqo nokunye okuvimbela ukuthi sibilo mama bagcine sebekhululekile, ikakhulu kukhona imisebenzi ethile egcina isenza omama bangene kwezinye izigaba ezinjengokuthengisa imizimba yabo nokutholakala sebethengisa ama-drugs.
Amapholisa eBotswana esikhathini esedluleyo abika ukuqonga kwamacala odlakela, ukuqela ukwedlwengula kwabomama abangena eBotswana ngeganga ngoba bengelamaphepha aqondileyo. Umkhankaso wokuzama uqeda odlakela phakathi kwabesifazane labesilisa uphela mhlaka 10 Mpalakazi ngaphansi kwendikimba ethi Leave No One Behind and Violence Against Women and Girls. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 Gaborone kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Singakehlukani ke sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhokhele umkhosi kahulumende weZimbabwe okuguqula igama lenkamba yamasotsha eyaziwa ngelokuthi King George VI lezinye. Izikolo ezimbalwa zibikwa zisala ukunikeza abantwana ababhale umhloliso kaGrade 7 impumela zabo ngenxa yokuthi indleko zezikolo azibhatalwanga. Umthethwandaba udlulisele phambili udaba lokuthi ababe iziphathamandla zebandla leZANU-PF, omnumzana Khuzanai Chipanga lomnumzana Ignatius Chombo, bekhutshwe entolongweni, okutsho ukuthi bazahlala kulintolongo ukuze kube kusasa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asihlanganeni njalo uhlelo lwantambama.